impupho lesabsidazwe kahulumende ayibona bonakala, kumele ukuthi ngabe yethula la ukhona, ngoba ungaze uhlale isikhathi ufike sokumbayimbayi ayiswela. Ithi vele ngayisethula ihle abantu bahle bayigcwale. And abaningi bakhona abayithathayo ngegatshayisayo lomunye mhla khona futhi nonkalakata yenqola kutho ukuthi ngasingaphambani nje bakhona osomabhizimusi basebenzisane nalaba abantu abamkamba omnyama, ngoba uyafica omunye umuntu ekuthwele ama-10 kgs bhoka afika 50 ewasendaweni yakhe. Khona le edulayo yabo 150 something le 10 kg labo ongwerengwere lapo. Amafutha ezimota lawa khona engazanithwabe khona qasa ukuba khona izolo lakho ngangifitha khona ngikhuluma ngegaraji akophuma ngivela kuphela nje kathesi lapho ekuphuma e-totali la ikhona futhi ukuthi igumira ngale ngizwabanye besithi ikhona le magaraji lapho edolobheni libo-BSS ngale, but amanye amagaraji hhayi omile silinge ngabhodabhoda njami kuwakhangele lapha, hhayi komile. Sizananzeli ukuthi ngamafutha ohambise ngekho la makhombi lawa agcina siba malutshwana, nxa siba malutshwana la ma-Honda City lawa uzadalala ukuthi imitengo yakhona isukile ifiqansa nje wavele kathesi ama-Honda City aku-$7. So ngabe ukuthi amafutha avele ashoda abanye bagcina bathethe ama-$10 even kuye edolobheni lomuntu ekhuluma nge-$10. Lawa amabhasi kahulumende kuyekwaba le nsuku sibili lapho kade ngatholi khona amafutha futhi ukuthi abantu sebethwele nzima emgwaqweni sebemadlodlongana labanye sebequma ngenyawo. So ngamafutha ahluphayo yimpuphu ehluphayo.
Sisanda ukukhuluma le nhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe, kuwona lo msakazo, yona ithi timu leyo dingadingi 5,000,000 ukuthi iphile. Uyavumelana labo yini ngalokho?
Yebo, singathi ukuthi imali edingakala, kodwa eZimbabwe akuna abantu abaningi abayitholi leyo mali. Umuntu ongathi uyatholi imali ezwayo sibili sesikhangela ubuningi babantu, mhlawumbe ngabantu abathola 1,500 kubo 1,000 khonapho. I-5,000 vela abathola imali yeMelika basebeyitshisa lapho emkambo omnyama sebengayithola leyo mali. Kodwa okokugqoka lakho bangagqoka nzima, sokumele baye kokhothama, ngoba ngasikhangela ukuthi kathesi ibhrugwe kumbe iyembe ezitolo lezi esizijayele ngakhangela for instance iyembo yomntwana esikole iyabibiza amakhulu 300 okuthi lezi ezokuthena zeyo zifuna pho so 900 or 600. So layo veli 5,000 vela leyo kayeneli kuhle. Iyabokhayela sibili, yabo ungathenga nje ukudla khona ukuthi ungenelise ukuthenga isinkwa sakho nsuku zonke, uthenga impuphu yakho, uthenge le nyamanyana nje lenhlanzweni zabantu abazidlayo, usuthenga le mbhida yakho nje lamagulushe.
Iyatsho i-Consumer Council of Zimbabwe ukuthi iningi labantu lithenga ezitolo, ngoba abanye abalayo vele imali uqobo lwayo i-cash ukuthi bathenge emkambo onsitha. Yikho elikubonayo yini lokho?
Ye, khona kwakuliqiniso, ngoba ungananzela ukuthi abantu abadinga ahona imali bayeholi ngama-figures ngene emafonini ngene emabhenki. Okungaka ngokuthi umuntu kuba lula ukuthi ayethenga eswayipha ngekhadi emashopu ngoba bayavuma, kumbe ayethenga ikhokheshi emashopu ngoba bayavuma. Ngoba emkambo lo omnyama iningi lawo lifuna i-hard cash, imali, bank of which amabhenki amaningi vele balutshana abantu abathola $100 a week nje singathi $50 a week. Kodwa ngaso swayipha khonaphana uzafika kule ndleko ezinkulu kakhulu. Zikhona indleko ukuthi every swipe yabuthawa ama-$15 every ikhokheshi lakho kule mali yangkhona. Ama-2% layo adle basibile ezikhwameni zabantu lapho, ngoba ungananzeki intengo yemkambo omnyama ingaphansi kulaleyo yabo suyithenga emashopu. Ngoba emashopu bahle bananzeli ukuthi hayi kutho ukuthi lapho umuntu lo nqalami ngizathatha imali mbe bayrefu kuyathenga lapho i-hard currency ngale ku-black market asoze ubekwazi. For instance isinkwa ungafica ukuthi sitela siyi-$20 nxa usithenga nge-cash, $21 nxa usithenga ikhokheshi emashopu laphana. Kodwa ngase usihlanje emkambo omnyama songasithola ngama-$17, $16 or even $18 sesingantu yasingaphansi.